ukhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangela ungathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa-ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives, kodwa-ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
Isenethi uthi ubona isiya kuma democracy yini ngoba siyabona izindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
Isenethi yona ivivele ngathi yalela ngapha kuma democracy ngoba labo bebengathi kabala qiniso ukuthi bangayithatha lokho bangayithathi. Ngapha kuma democracy bekusweleka nje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimbili ukuthi bayithathe. Nxa kuyikuthi bona ama-Democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-Republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama-Republicans, i-Senate iye kuma-Democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engubaba uBiden owebandla lama-Democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lonolukhetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama-checks and balances. Babona ukuthi laba ku-opposition bangena kwenzela ukuthi kungabi yi-alala jogojo for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi ngazoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela ngoba yena ungumuntu othengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela yena. Angithi ubezama ukutshaya ikhulu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena